Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela emoyeni ngenjabulo ngolesihlanu mhlazi lichomi lanhlanu kumpandula 2017 ngontungameli inkomo endabeni zethu lamhlanje
Namhlanje besilethe ipetition number 10 sicela ukuthi ama organization and all the countries ba intervene eZimbabwe njengoba kuzovota next year 2018 ukuthi besicela ukuthi indaba yodlame iyehlise abantu bangarethwa abantu bangahlukunyezwa ekakhulu abesimame labantwana
Abenhlanganiso ye Women of Justice Arise bayatshengisela besola ukukhahlanyezwa lokudlwengulwa kwabesifazana.
Bakhona nje ngokuthi sebelawo ukuthi lati sizenze for education. Those will assist us when we for the dates, the actual dates, it's a sky sakhona on the ground. Then we are going to work together and educate people.
I-commission ekhangelane lezokhetho iZimbabwe Electoral Commission iyachasisa ngamalungiselelo ayo okhetho lomnyaka ozayo. Umsekeli kamkhokheli webandla le-MDCT sengudokotela Thokozani Khuphe ngemva kokugqiba izifundo zakhe ze-PhD. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abenhlanganiso ye Women of Justice Arise ebunjwa ngabesifazana abadabuka eZimbabwe abahlala eNgilandi elamuhla batshengisele kulelo lizwe besola ukudlwengulwa kwabesifazana eZimbabwe. Abesifazana laba batshengisele ngokuya emahofisini enhloko kahulumende yakweleBhilithane unkosikazi Theresa May. Ukuyafikisa ugwalo olulezikhalazo zabo. Kubika intatheli zindaba yethu uEzra Chisa Spanda.
Abesifazane behoda bathe besuka lapho baphinde bafora batshengisela emahofisini omele waseSouth Africa waseZimbabwe kweleBhilithane besithi kujwayelekile ukuthi ngesikhathi sokhetho abesifazane labantwana bayahlukumezwa ngabasombusazwe njalo badlengulwe yilaba abakhankasayo. Umkhokheli wehoda ongunyenjalo wayesungulayo unkosazana Deborah Jani uthi inhloso yokutshengisela kwabo namhlanje yikuba sebesungule umkhankaso wokukhuthaza abasombusazwe ukuthi bavikele abesifazane. Lapho ke sebesukume bathatha inyathelo lokuzikhulumela indingeko zabo lokuthi ilungelo labo lilondolozwe hathi ukucindezelwa loba ukuhlukunyezwa ngoba bethethe lelo nyathelo. Omunye njalo obekhona ukujengisela lokho unkosazana Madeline Moyo ochisa ukuthi inhlanganiso vele imeleni.
We are from Women of Justice Arise. It's an organization that supports abantu besifazana who are here in UK who are suffering through rape and all other domestic violence and also back home as Zimbabwe lapho siya khona.
Uqhubeke echasisa ukuthi namhlanje batshengisele befola ngokuthula bezonikeza ugwalo lezikhalazo zabo olwe-petition.
Namhlanje besilethe i-petition number 10 sicela ukuthi ama-organization and all the countries ba-intervene eZimbabwe njengoba kuzovota next year 2018 ukuthi besicela ukuthi indaba yodlame iyehlise abantu bangarethwa abantu bangahlukunyezwa ikakhulu abesimame labantwana ibe sibakhalela kakhulu ukuthi babe nayo i-right yokuvotela which ever party they want to vote for or if bangafuna ukuvota nakhona futhi kubuye kubo.
Uphinde wachaza njalo ukuthi abesifazana baseZimbabwe kumele labo batholise ithuba lokuthi bazikhethele abakufunayo ikakhulu kathesi lapho ilizwe libhekane lokulungiselela ukhetho lomnyaka ozayo ka 2018 lokudinga amalunga edale lePhalamende kanye nomongameli.
Khona lokho esikubona kusenzakala eBritish makuvotwa abantu abangomama be-respecta behlonitshwa yikho esikukhalelayo ukuthi laseZimbabwe kube njalo kube le freedom kungabi le fear. Wonke ama-parties whether yi-MDC whether yi-ZANU-PF wonke ama-parties kungabi lokuhlukumezwana kwabantu besifazane abangakwazi ukukhuluma ngoba ngeke beze bakhuluma. Incindezelo ikhona sizelwa phezu kwencindezelo We have brothers and sisters abazalwa through iRep. Esikwazi ukuthi ngesikhathi sekubhula undo mama bethu babehanjiswa bepiwe nje abo baba barecho ngamasocha kuzala abantwana. That's why we know what is happening in Zimbabwe and isikhalela ukuthi sicela ukuthi le nto leyo ine.
Bebekia becula besethula imibiko emibuthanweni lo okufola betshengisela abesifazana behoja. Besekelwa njalo abezinye inhlanganiso ezigoqela ke iRaw. AbeZimbabwe Community Association lesinye nje inhlanganiso eziningi-ningi. Bakwenza konke lokho phansi komkhankaso wabasanda kusungula ophansi kwesihloko esithi My Right to Vote, Not Your Right to Rape, ohlose ukukhuthaza ukumiswa kodlame oluqondiswe kwabesifazane abeseZimbabwe abaphathi kwelizwe langaphandle kwelizwe. Ngimele iStudio 7 ngise ngilandi ngu-Ezra Jesus Banda.
Ikomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission itshele umbuthano obukobulawayo namuhla ukuthi asefike kuzinga eliphezulu amalungiselelo ayo awokhetho lomnyaka ozayo. Kubika intatheli zindaba yethu uBathabile Masuku.
Ubulawayo sephiwe ama-BVR kids angu-110 akhangelelwe ukuthi azabhalisa abantu abafika 444,000. Lokhu kuvezwe emhlanganweni wokwazisa inhlanganiso ezizimele zodwa kobulawayo lamhlanje. Ekhuluma esemahofisini ezek, u-District Elections Officer, unkosikazi Sithembiso Khuphe, uthi uhlelo lokubhalisa abafuna ukuphatheka kukhetho lomnyaka ozayo luza kwenziwa ngamahlandla amane kobulawayo. Amahlandla lawo azakhangela indawo eziphithizelayo eziqentini zakobulawayo. Unkosikazi Khuphe ugcizelele wathi uhlelo lolu lokubhalisa lukhangelele ukufinyelela abantu abafika inkulungwane ezingamakhulu amane lamachumi amane lane, 444,000 kobulawayo kuphela endaweni zokubhaliswa ezilikhulu lasikhombisa, 107.
Bakhona nje umuntu esebela ukuthi uthwela isizathu for education. Will assist us when we've got the dates, the actual dates, it says cards up on the ground. Then we are going to work together and educate people. Usually, we now have a second because we've got roadshows again. Even this time, we're going to have the roadshows.
Ekuzelela ukuthi uhlelo lokubhaliswa luzaqhutshwa kanjani, u-Provincial Elections Officer, uMnumzana Innocent Ncube, uthi uhlelo lolu lwenzelwa ukuthi kutholakale uluhlu lwamabizo abantu abazavota ngo-2018 olungelabantu abafayo njengalolu oludala, njalo ibizo lomuntu munye ngamunye lizavela endaweni eyodwa yokuvotela.
Wenawuseharare izolo uVP Mpoko simrejistile eharare, kodwa-ke ibizo lakhe lizaphoselwa eMbuza, uward 1 weMbuza, ngokuhlala khonapho.
Uhulumende weZimbabwe uqale uhlelo lokupha abantu izithupha kunye lengwalo zokuzalwa phambili kokuba baqale ukubhalisa ukuvota, ukwenzela ukuthi abantu benelise ukubhalisa ukuvota sebelezithupha. Lokhu kuvezwe nguProvincial Registrar unkosikazi Jane Peters emhlanganweni lowo. Abantu ilizwe lonke jikelele bamatasatasa bezama ukuthatha ingwalo eziqondileyo zokuzalwa kumbe izithupha, kodwa laba abasebenzi zela inhlanganiso ezizimele zodwa bathi lolu hlelo lukahulumende soluzenza engani abantu bebesehluleka ukuthatha amaphepha aqondileyo ngenxa yemali, khona okwehlula abantu kulubandlululo kanye lezindingo eziningi ezifunwa yihofisi yokuthatha amaphepha. Izeki ikhuthaze inhlanganiso ezizimele zodwa ukuthi zisebenze kabanzi ekumemethekiseni ilizwi lokubhalisa ukuvota. Ngimele iStudio 7. Ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlelwa mshweshwe,
lamlela nampa bafube mbula.
Kuhlelo lwezemaphandleni kusasa silomlimisi njalo sixoxa ngamalungiselelo okulima.
Umuntu kufanele azilungiselele ukuthi ngalesi sikhathi sesiyangena esikhathini sezulu, likuthole usulimile, usugrisile amakhuba, lamaketani, lamajokwe, lamatrekta.
Tiyani indlebe kuhlelo lwezemaphandleni kusasa.
Lamlela mshweshwe,
lamlela nampa bafube mbula.
Umsekeli kamkhokheli webandla leMDCT unkosazana Thokozani Khuphe sengudokotela Thokozani Khuphe. Hatshi udokotela wokwelapha kodwa udokotela ngoba esegqibe izifundo zakhe zePhD. UmaKhuphe ngomunye wamakhulu abafundi abaqede izifundo zabo ekolishini leUniversity of Zimbabwe namuhla. Njalo baphiwa izithupha zabo ngumongameli Robert Mugabe. Umgabe uveze sobala ukuthokoza kwakhe ngokubona uMakhuphe efika kubanga lokuba ngudokotela. Wamqabuza esandleni emenzela amhlophe. Abakubandla leMDC labakuzanu PF labo baveze ukuthokoza kwabo ngokuchayela uMakhuphe ihlombe. Umphathintambo wezemfundo yaphezulu umnumzana Jonathan Moyo obekhona emkhosini lo ubonakale bobotheka njalo uphinde wenzela uMakhuphe amhlophe enkundleni yeTwitter lapho alobe khona ukuthi amhlophe Dr. Thokozani Khuphe. This is your day. Hashtag Tolokuti, you've done us proud, Makhuphe. Ithisi yenziwa ngumakhuphe ilesihloko esithi The Informal Sector and Empowerment of Women, a Case Study of Women Retail Traders in Flea Market in Bulawayo, Zimbabwe. Ku-Live Talk lamhlanje sixoxa ngohlelo lokubhalisa abantu abazavota kukhetho oluzayo olusungulwe ngumongameli Robert Mugabe eHarare izolo. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafichane. Kule bomba elidubuke esitimeleni ngesikhathi kuphitizela edolobheni leLondon kwele Bhilithani namuhla abantu sebeqede umsebenzi sebephindela emakhaya kwalimala abantu abangamajume edlula amabili 22. Amapolisa athi abalimeleyo balimale kancane okokuthi impilo zabo kazikho engozini. Athi njalo le imsebenzi yabalwa becatsha abesimoslem abedlulisa amalawulo. Amalunga edalele ephalamende kwele Togo aqalise ukuhlaziya udaba lokuthi umongameli kumele ancintise okwamahlandla amangaki ngemva kwamaviki athile abantu balelo lizwe betshengisela besithi bafuna isisekelo sombuso siguqulwe. Umongameli eFaure Nasimbe okhona okwamanje asuke esikhundleni lemuli yakhe. Izizalwane zeZimbabwe seziveze insolo yazo ngohambo lukamongameli Robert Mugabe ekhokhela iqula labantu abangamashumi ayisikhombisa elokuya emhlanganweni omkhulu wenkokheli yamazwe omhlaba owe-United Nations General Assembly ngapha eNew York eMelika. Imuli kaMugabe yonke okugoqela umkhwenyana wakhe umzukulu kanye lonkosikazi wakhe labanye ngabanye babantu abakuleli qula kungabalwa abazamendlalela indlela kubika uNompumelelo Moyo.
IZimbabwe iphakathi kwezijeziso zomnotho, umumo wezigaba zonke kwezemali elizweni umi manzonzo, abantu bathwele nzima ukuba bahole kumbe bathole imali emabhanga. Inengi labantu ezweni alisebenzi, abasebenzayo bahola nzima. Kungalesi simoke abantu abathi okudanisayo ukuthi ngelanga umuntu oyedwa kuqula eliya eMelika uzaphiwa inkulungwane lengxenye yamadola i-$1,500 ngelanga eyokusebenzisa okwensuku ezilichumi. Uhambo lolu lukhangelele ukuba lendleko yezigidi ezilichumi zamadola i-$10 million, kungabalwa izigidi ezintathu yengozi ayitholayo lapho ephuma ezweni. Izibhedlela azilamithi, intengo yokudla iqansa malanga onke emavinkilini. Inani labantu abathengisayo selisedlula abathengayo. Unkosikazi Zandile Sifelani uthe umgabe ngumuntu ongalazwelo njalo kafanelanga ukubusa.
Kungaba njani esikhathini esinje ukuthi ubaba eke ezithobe sibe ukuthiwa yama-adjustment, fiscal adjustment. Thina ezindlini awusafani, sesiziphethile saziqoqa ngoba sibona ukuthi isimo sibi. Yena njengobaba welizwe kamele ukuthi esitshengisele ukuthi kuyenziwa njani. Gimi kukhanya ukuthi ngumuntu ongelazwelo labantu, ongelathando labantu. Asiyali njengomongameli ukuthi ubaba umele phume ehambe esebenzeleni ilizwe. Kodwa nxa sokume nje amboni njengani ngubaba osifaneleyo ngoba akalazwelo ngathi.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Thomas Sithole uthe lokhu utshengisa ukuthi umongameli kaboni umumo osezweni. Abantu balala emabhanga bedinga imali kodwa yena uyayichaphaza.
Uyasidanisa kakhulu lokho esikuzwayo ukuthi umongameli ugcwalisa indiza yonke ngezihlobo labangani bakhe. Besiyasebenzisa imali eyizigidi nezigidi zamadola, kanti ke lapha ekhaya sibona abantu belala emabhanga imali beyidinga ubusuku lemini bengayitholi. Sibona ngani lokhu kutshengisa ukuthi umongameli umumo khona elizweni kawuboni njalo kalandaba lawo uma ekuthi ukhangele. Ubengamelanga echaphaze ngale ndlela limali.
Ohlaziya ngezombangazwe umnumzana Nkululeko Chuma uvumelane lo Sithole ethi balokudana ngokuchaphazwa komnotho welizwe, abantwana belamba bengayi ezikolo kodwa kube lemali edlaliswayo iphiwa imuli kamgabe.
Uhambo lolu olukamongameli olukhanya luchabalalisa umnotho welizwe kuyasidanisa ngoba sisesigabeni lapho umnotho welizwe uyaphansi, abantwana bengayi ezikolweni, ezibhedlela kungelamithi, kungelani, yonke into ingekho. Kodwa bese uyathola labo bantu bephiwa leyo mali futhi beyiphiwa i-cash, iyimali ye-US dollar. Emabhanga kungela mali, abantu belala emabhanga kodwa labo bantu bevuka bephiwe leyo mali engako. Kuyasithelelulaka, kuyasicunula. Sesibona lo 2018 siphuzile uthi sikhiphe lo muntu.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Andrew Nyoni uthe okunje akuvumakali ngoba ilizwe limi kubi kwezomnotho.
Sitho kunje kakuvumakali uma sikhangele i-liquidity crunch lesibhekene layo eZimbabwe. Imali ekambe efika izigidi ibisiyadlaliswa ngaphandle kwelizwe, lokhu yiko kubhidlisa umnotho okungaphezu kwamandla wonke. Sithi akumiswa.
Okwamanje iZimbabwe ayilamali engeyalo sibili. Abantu basebenzisa ama-bond note, imali zamanye amazwe ezibalisa idola leMelika, ipula leBotswana, leRand leSouth Africa yizo imali ezisebenzayo. I-bond note alitholakali emabhanga, abantu batshona befolele belinde ukuthi mhlawumbe engaba khona ozogcinisa imali labo bathole, kodwa iningi labantu alisagcinisi imali emabhanga. Ukuya labantu abangamachumi ayisikhombisa eMelika kucunule iningi labantu. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo, ngingunompumelelo Moyo.
Iqembu labesifazana elimela ilizwe emdlalweni wenguqu lebengotshikilo bhanqa 1-1 lele Zambia lamhla emdlalweni wespaya sika Group A kumncintiswano weCOSAFA Women's Championships oqhutshelwa eZimbabwe kulezi nsuku. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu leZambia elaziwa ngegama elithi Shipolopolo yile liqale ukuhlohla ngehlandla lokuqala elomdlalo, njalo lihlohlelwe nguBarbara Banda, kwathi iqembu leMighty Warriors lilinganiselwe ngumgadli uRuthendo Makore ngehlandla lesibili. UMakore uselitshayele emambuleni kahlanu kwimidlalo emibili, njengoba emdlalweni wokuqala mhla kusungulwa limidlalo yehlohlekane lapho iqembu leZimbabwe linqoba eleMadagascar ngefokanya. Uselitshayele kaningi emambuleni ngumgadli welizwe leMalawi uTabita Chawinga, yena uselamagoli ayisikhombisa. UChawinga uhlohlekane emdlalweni weqembu lakhe leMadagascar namhla ekuseni lapho iqembu leMalawi linqobe khona nge-6-3, ikanti emdlalweni wokuqala ngolwesithathu uhlohleka 3 benqotshwa nge-6-3 liqembu leZambia. Umqeqeshi weqembu leZimbabwe uSithethelelo Kwinji 15 Spanda ukuthi bayemukele impumela yomdlalo wanamhla loba nje amathuba okunqoba abekhona.
Sidlale kuhle ngehlandla lesibili, yikho kwenza ukuthi sikwanise ukuthi senzele sithole igo ngoba vele second half besilokhu siseyafine yabo. So ngathi I'm very happy i-result lembona ngani ibise considering iwin. Considering how balanced the game was, but the second half bona ngathi na usukuzikhiwe
ngeke. Iqembu leZimbabwe leZambia alingene ngemiklomelo wonke lemiklomelo emine, kuthi leMalawi lemiklomelo emithathu, ikanti leMadagascar lilamiklomelo. Iqembu leZimbabwe lizadlala leMalawi ngesonto enkundleni eluveve ngehola lesibili emini, ikanti ngesikhathi esifanayo iqembu leZambia lizabe lidlala leMadagascar enkundleni eBarber Fields. Amaqembu afakwe kuzibaya ezintathu, njalo lawa azaphutsha imidlalo ephezu kwengalane yemiklomelo yiwo azadlulela kusigaba esilandelayo ndawonye leqembu elizaphutsha lisendaweni yesibili, kodwa elizabe lile miklomelo eminingi kulamanye akusimo esifanayo. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Kuhlelo Woza Friday lamhlanje sihamba loStango loNongoma bephethe idlalate labo lakuqala elilesihloko esithi Thatha. Idlalate leli lilengoma ezilijomi eziqoqwe ngezinga laphezulu okwamagama ngeke watsho ukuthi ababili laba ngabahlabeleli abasacathulayo. USitango uyaziqumbaqumba imbambo zikaSathane kuthi intombi yakogodlwayo uNongoma phela, laye abuye ayihlakaze imbira beso kuyaphuma uluju lwangempela. Abanengi mhlambe liyazibuza ukuthi kahle kahle ngubani uStango loNongoma.
uStango loNongoma iqembu labantu ababili abenza umculo weAfrica, umculo ohlanganisa iacoustic guitar le instrument yethu yaseAfrica imbira.
Ontanga abanengi kulezinsuku bagijima ngehouse labo hip hop, lina kungani likhethe imbira?
Besifisa ukuthi sibuye lento ehlukile ezenza ukuthi abantu bathinteke emoyeni lengqondweni, ibe yinto yokuthi asonto nje ephelele emoyeni kumbe ejwayelekile nje edlulayo. Besenza umculo lo ukuthi ube ngumculo olesintu othinta impilo zabantu nje.
Ngize kuwe Stango, lise South Africa sikhuluma nje, lilama shows khona ngapho kumbe livakatshile nje?
Lapha sisemzansi lapha silungiselela ukuya phesheya.
Akusichazisele ngama shows enu aphesheya la.
Ama shows ethu la aphesheya, bona ikhalenda yethu yonke nje ikhona ku internet yatholakala.
Ababili laba balamagigi ngenyanga ezayo emazweni agoqela eSlovakia, eAustria kanye leGermany. Sikhuluma ngani kulingo?
Sikhuluma ngokuthi uyabona nxa uyavusenza into kufuze ube lokuhlakanipha okungaphezulu kwabantu nje abathambelayo. So yiso isambulo leso okufuze ukuthi sibe phakathi komuntu nomuntu sesibubonile thina like ku society everywhere ukuthi ngabo ngala sambulo into azihambi kahle nje.
Ilotshwe ngubani lingoma? NguStango nguNongoma.
Ingoma thina sizloba sibavili ngoba okwenzakalayo usuka kube le idea and then leyo idea iyadevelopha phakathi kwethu sobabili siyidevelopha size siyiphushe sibabili.
Kukhanya bugxilile ubudlelwano benu, yikuzwisisana kuphela kwezomculo kumbe kukhona okunye okukhona?
Hayi, ntungabili yazi ukuthi ezinye izinto izivele ezidalwe ezindlela eziyo yona. Ngakho engakutsho nje mina ukuthi mina lo Stango sisebenzisana kahle kakhulu, ngikho konke nje sisebenzisana kikho.
Hayi, olendlebe uzwile khonapho. Ezinye ingoma ezikudlala teleli zigoqela u Keep Moving, Phezu Konke, Lo Obulawayo. Stango loNongoma bekukuhle kubalani kuhlelo. Umnandi umculo wenu liqhubeke lisenza okuhle njalo liyabahlabelela mpela belungu khona le eEurope.
Siyabonga ntungamili labalaleli abakwaziyo. Bangasithola kuFacebook page yethu, abanye kuTwitter, abanengizahlangana eEurope noma kuphi lapho esizobe sishaya khona. Ikhasi lethu leFacebook nguStango and Nongoma, kuTwitter nguStangoma ZW. Siyabonga.
Can you not hear the voice in the desert? Calling from the mountain.
Sabela kamnandi ke lapho uStango loNongoma. Uyabukeka umsebenzi wenu Stango loNongoma, liqhubeke impela lihlabela kuproducer wabo uRamadu. Uqhubeke lawe usiphethe khonapho esidukweni Ramadu. Uyabukeka impela umculo wenu. Ukuzigqiba ke sikhangele ebezihamba phambili. Abenhlanganiso ye-Women of Justice Arise bayatshengisela besola ukudlwengulwa kwabesifazana. Unkosazana Thokozani Khuphe sengudokotela hathi udokotela okwelapha kodwa ngoba segqibe izifundo ze PhD olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.